omama kobulawayo alaba abathengisayo baphakathi kodubo lokugijinyiswa kathesi ngamapholisa esikhihlanzini ngoba basebephendukile lapha babesakwe khona baphenduka futhi emazirandini. Kuloduko olukhulu kakhulu ngoba sebekaningi sebethengisa abaselazayo lokwesaba kabasayesazi noma bengakotho kodwa sokuyimilando ekhonsele ukuthi uhlale phansi ubone ukuthi khona bengafakwa ngathi lapho abafisa khona bona njengamavenda. I-association engisengikuyo kathe sokuthiwa i-B T A Bulawayo Vendors and Traders Association iyazama ukuhlanganela nale council. Sike saba le meeting le council interdepartmental committee esihlale phansi le council sibonisana layo. Sike sahlangana lo mayor, sike sahlangana lamanye ama-politicians ukuthi sibonisane ukuthi bengancedo bani bengaphiwa especially omama abakuma-street ngoba bathona begidima bengakwanisi ukuthi bethengise imali bethole inzuzo ezabayeneka njengefamily. So engingakufisa ukuthi ngakwenzakala kube yimpumela i-way forward yethu nokuthi i-council le-government kayihlale phansi ibone ukuthi ingayisincedisa njani especially omama abayikoko abaningi abathatha 3/4 of i-population yamavendor ibone ukuthi iyabancedisa njani le-government. Konke kusukela khonapho ma kuyukuthi kakulamsebenzi evulwayo ngama-industry kubonakala ukuthi bengaphiwa nhlelo kanye zokuthi bephumelele bethuthukise njalo bengathathelwa futhi i-city council. Sike saqoqisa ngalo meya, umeya wazama ukuthi khona ebonisane la uzahlala phansi lama-councillors next week ukuthi ebone ukuthi kungayenziwani cebo bani ukuthi labo mama omama lama-youth bethole ukuphila ngoba okwakhathesi kakulakuphila bavuka begidinzwa yi-council.